loba nje ilanga leli kulikhephu lokunanza intsha yelizwe elenational youth day bekusobala ukuthi intsha lozulu wonke jikelele elizweni uqhubeke ngemsebenzi yakhe yansuku zonke endaweni ezijiyeneyo zedolobho leHarare ngaphandle kwezisebenzi zikahulumende labantwana besikolo abatshone emakhaya. UMgabe yena namhlanje ufikise iminyaka engamachumi ayisiyagalolunye lanhlanu 95 kodwa lokhu wakhutshwa embusweni ngomnyaka ka-2017 ilanga leli uselithakazelela eyedwa lomdeni wakhe. UMnumzana Richard Mawomva ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi leli langa seliqakatheke nje ukuthi linika uZulu weZimbabwe isikhathi sokuthi acabangisise ngempilo kaMgabe ukuzinikela akwenzayo ekuletheni uzibuse kanye lakuphambanisayo embusweni wakhe.
Ilanga esikhumbula khona imisebenzi emihle eyenzwa ngumongameli waseZimbabwe ikakhulu lelanga eliqakathekileyo elisenza ukuthi njengabatsha sikhumbule abanye abafanana laye abaletha inkululeko, njalo kusenza sibe lokunakana ukuthi sivela ngaphi njengabantu baseZimbabwe njalo siya ngaphi. Ikakhulu sinanzelela ukuthi ubukhokheli bethu bufuze bulungisise ingxaki ziphi njalo lokuthi ubukhokheli esibudingayo ngemva kokubusa kukamongameli uMgabe ukuthi kufuze kube njani ukuthi singaphindi impambaniseko zakudala. Yikho-ke lilanga eliqakathekileyo kuZulu wonke waseZimbabwe ukuthi silikhumbule kakhulu abatsha.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye njalo ohlaziye ngezombusazwe uMnumzana Thembisani Ntunkagwa othi impilo kaMgabe kumele ibe yisibonelo esihle kwabasakhulayo ikakhulu indlela aziphatha ngayo eyiyo emenze aphile kude kangaka. UMfukantukagwa uphinde wathi loba nje uMgabe enamaphutha awenzayo kumele isizwe singakhohlwa okwayizolo okuhle okwenziwe nguMgabe.
Kumele sikhumbule ukuthi uMgabe wayinationalist. Ma sikhuluma abantu abanationalist ngabonkomo ngabo-JZ ngabondabaningi ngabo-Tikereke bengaba le mbali ezingayithandiyo kodwa kumele siyigcine leyo mbali. Ngamafitshane okwayenzakala ngo-November 18 kwakungakuzwisana kwamasosha lama-nationalist. Kathesi ilizwe selingamasosha konke sokuyisisosha-sosha ngatho njalo ngamafitshane. Hayi, angizange ngitho ukuthi uMgabe wayengcono.
Kodwa iningi lithi iphutha elikhulu uMgabe alenzayo ikudonsa isikhathi eside sembusweni kwabangeka ukubhidlika kwehlangothi zonke zempilo ikakhulu umnotho welizwe. UMnumzana Andile Nkomo isakhamuzi seHarare uthi uMgabe wayevele edayele ukukhokhela abensundu ukuze bathole uzibuse kodwa wasesenza iphutha lokubusa kweminyaka eminingi wagcina esesiba lamaphutha amaningi. UMfukankomo uthi amazi kaMgabe aseyisikhumbuzo sokuthi wayeboniswa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayengamelanga akhokhele leli lizwe.
Ubaba uMgabe yindoda engazange bekwazi ukuthi yonke into lesikhathi sayo. Ngokubona kwami mina kwakuyindoda eyivele idalelwe ukuthi ikhokhele abantu abasundu ukuthi bathole uzibuse okuyinto ayikwanisa ukuyenza ngesikhathi sakhe. Kodwa akazange abekwazi ukuthi sisiya phambili abantu ababusundu sebezibusa kwasokumele achiyele omunye ekwanisa ukuqhubekela phambili ngomsebenzi lo. Yilo iphutha nje engalinika uRobert Mgabe.
Kodwa abanye bathi uMgabe nguye imbangela yenhlupho zonke lezi ezibhekane lelizwe kwezonotho kwezenhlalakahle kaZulu lakwezombusazwe ngoba nguye owadala ingxabano lenzondo elizweni kusukela ngesikhathi sombhuqazwe oguguraundi inhlelo ezinjengomuramba tswina kanye lodlame liko-2008. UMnumzana Nkosana Dube ngomunye wabatsha abangakholwa inhlonipho eyaphiwa ilanga lokuzalwa kukaMgabe ukuthi kube lilanga lokunanza imisebenzi yabatsha ethi intsha yanamuhla ayilamsebenzi ngenxa yomnotho owabhidlizwa nguMgabe.
UMgabe asikhohiwe, uMgabe wabulala ilizwe leli. Thina esisakhulayo vele i-featured yahle yaphambaniseka vele, silapha namhla ngenxa yakhe. for 37 years ebusa lelizwe elibulala ngelandaba rako lokho yena esidinga imali zakhe ebulala. Umnanga kwalo osekhona lo usenza sizwisise ukuthi wayeMgaba wayeyala ukuthiyela umnanga kwaelizwe umnanga kwaselibulele laye. Of course ibhede yakho uMgaba esifune ekukhonise le mundi yakhe engibo asifuni ephendule layo umnanga kwafuthi laye singakhayela ukuthi uthi sithi silokhu esisamfuna yena nxa esebulala ilizwe wesi kulo Mgaba wankona.
Usungumnyaka wesibili ilanga lika-21 Nhlolanja laphiwa inhlonipho yokuthi kube likhefu lokunanza imisebenzi yabasha kuqondana lelanga lokuzalwa likaMgabe. Kodwa ngemva kokususwa embusweni ilanga lika-21 Nhlolanja alizange lithakazelele ngendlela elalithakazelelwa ngayo uMgabe esabusa lapho kwakusenziwa inkalakatha yedile ezinkundleni ezijeneyo zelizwe kunxuswe abasekeli bebandla leZANU-PF lapho ababehlangana kudliwe kunathwe kanye lokucula kuthakazelelwa impilo yakhe abaningi bemfisela impilo ende. Khathesi uMgabe uzolithakazelela leyo langa lomkakhe lomdeni wakhe emzini wakhe waseBorodeo eHarare. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.